So we see card to send up a VOA in the belly.
Lingali Fuganjani is Lugandaba, Olam Gelan Sarazweni, West Studio 7, Molusitan, Shazibu 19, Solanja, 2021, or Chris Gande. Endaben is a Tulam Shange. Iza Kamis is a mapan len is the color, Mogunavido Luaz, Lufanedeo, Namache Gise, Mogunavela, Ituane, the coronavirus, Owenza, Uwenzi, Mauti, Zila Mugele, Umbehachi.
Vele khona kuthe kuqala indaba ye-COVID-19 emakhaya akuzange kwaba lemfundiso edephileyo ukuthi lumkhuhlane uminjani.
Untombazana oyethandana lelunga ledale lephalamende umnumzana Themba Mliswa waveza imfihlo zekamelweni ezivalisa ukubulala indodana kamongameli Mnangagwa izolo uvinjwe ukusuka elizweni.
Ukuhlupha ngodaba lolu ukuthi ngabantu ababili abebethandana basebeyalala.
Umhlabeleli uSoulja Love uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba ngesikhathi kuncitshwa inhlonipho induna uVezi Maduna Mafu owesigaba seMathebeleland South. Sokubhubhe abantu abedlula amathumi amabili ngomqando esigabeni seTexas kwele Melika. Izigidi zaswela amandla kagetsi ngongqwaqwane ongakaze ubonakale kulesi sigaba.
Sikuhle kwachaya isteti sonke kusukela phezulu khonale ku-El Paso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi azitholanga ulwazi olweneleyo lwemithi yamajekiseni okwenqabela igciwane le-coronavirus eseliqalisile ukusetshenziswa elizweni. Ngakho kuza kuba lukhuni ukuthi zithathe nyathelo bani. Abanye bathi abasoze bawahlatshwe lawa majekiseni ngoba imbiko esebulenjini ikhomba ukuba engaba engasebenzi ngendlela abayikhangeleleyo. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende unkosikazi Ruth Labode utshele iStudio 7 izolo ukuthi abemaphandleni bengaba lalo ulwazi lwemithi le ngoba lusakazwa kubomabonakude njalo lulotshwa kumaphephandaba lemaphetheni asemaklinika. Kodwa umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi izigaba eziningi zemaNdebeleni azifinyeleli lula imisakazo, ubulembu be-internet, amaphephandaba kanye lamaklinika.
Abalokwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe nxa kunga-experimentelwa kibo kungaba yingozi enkulu kakhulu. Lokhu kubangelwa ukuthi vele khona kuthe kuqala indaba ye-COVID-19 emakhaya akuzange kwaba lemfundiso edephileyo ukuthi lumkhuhlane uminjani. Kungakho ke abantu kuze bekuzwisise bakuvume ukuthi bahlatshwe ijekiseni yomkhuhlane abavele bengelalwazi lawo oluqondileyo kubanzima ukuthi bakwamukele lokho. Bekungakafiki emakhaya besingakaboni abantu besiyahlatshwa besingakaboni even lomkhankaso wokuthi kule jekiseni enje abantu ngababuye bezohlatshwa. Kungakho ke kuba nzima ukuthi abantu bavumele ukuthi bahlatshwe kungazange kwaba lolwazi olubanzi abaluphiweyo okuzenza ukuthi mhlawumbe babe bentshukuntu yokuthi bayehlatshwa. Kukanti lokuthi vele bahlatshelwani abantu abakwazi emakhaya.
Kodwa umkhankaso waqhutshwa yini okutshengisela ukuthi kuzaba le jekiseni leyi?
Abantu bakuzwa ngamahungahunga nje nxa bezixoxela kungaba semavinkilini kumbe lakwezinye indawo zokuhlangana. Umkhankaso lo waleli jekiseni kumbe walo muthi wawusenziwa kusetshenziswa amaphephandaba, kusetshenziswa amaradio, kusetshenziswa omabonakude. Abantu emakhaya, ikakhulu nxa ngikhuluma ngamakhaya angapha ngasemandebeleni, ngenhla emandebeleni kakhulu emathebeleleni north, akula ama-radio signals, abantu abala access to abanye izipapers ngale ijekiseni. Kwesinye isikhathi singathi kabafuni, kukanti kungenxa yokuthi kabanalwazi. Lo hulumende kazange enze umkhankaso wokuthi ayefundisa abantu ngokuqakatheka mhlawumbe ngokubona kwakhe ukuthi kuqakatheka kangakanani ukuthi bayehlatshwa, kungani kumele behlatshwe, bekumele kube lama outreach meetings. Abantu bezempilakahle, izisebenzi zezempilakahle zingena emakhaya zi-alaya ama-fears to abantu ukuthi mhlawumbe bengesabi leyi jekiseni kayibulali. Nxa silalela okukhulunywa ngabantu, nxa silalela i-resistance abantu abatshengisa ukuthi bazabalayo ukuthi abasoze bavume ukuthi ngathwa, kuthiwa ngabantu ukuthi kabaqale bona phezulu ngale bazihlabe kubonakale ukuthi awula ma-side effect lowo mkhuhlane anduba kuza ngena phansi ebantwini.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni, iye-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxelaye ecingweni eselupane. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulabedlula ikhulu 120 abathelelwe leli gciwane. Njengensukwini ababanjwe leli gciwane ngabe Harare, abangamathumi afika phose ithobamu nwemunye 85. Ababhubhileyo bonke ababili ngabesigaba seManicaland. Umntombazana osakhulayo uSusan Mutami waveza imfihlo zekamelweni ngesikhathi ethandana lomela isigaba seNorton edalela ePhalamende umnumzana Themba Mliswa izolo uthe uvinjwe ukusuka elizweni ngoba usezamele abe ngumfakazi emthethwandaba. Eloba enkundleni yeTwitter, uMutami uthe ubefuna ukuya eDubai lomntwanakhe, kodwa wathi esegcekeni lendizamtshina eHarare watshelwa ukuthi akusamelanga asuke elizweni. UMutami wachaza ukuba uMliswa wayefuna ukufakela ithefu indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo wathi ulolwazi lokubhonjwa ukwenziwa uMnangagwa labasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi enkundleni ye-White City Stadium ngomnyaka ka-2018. UMliswa ozithi ngumzukulu kaMnangagwa uyakuphika lokhu esithi uMutami usetshenziswa ngumphathintambo wezomvikela esizwe umnumzana Owen Ncube. UMliswa uke wabotshwa ngeviki edluleyo esetheswa icala lokubuthanisa abantu abedlula amachumi amathathu okulicala phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lanxa lezi ezinye indaba ezavezwa ngulowo ayethandana naye azikhulunywanga. Sixoxe lentatheli zindaba uLeo Munende ongomunye wentatheli zindaba ezazikhona lapho uMliswa aze abotshwe eHarare.
UThemba Mliswa wabotshwa esekhulume okuningi ngodaba lolu. Wayesekhulume wathi yena uSislo uSusan yi-operative ekahulumende esebenza lo Minister of State Security u-Owen Mudancube. Waphinda wathi babethunyiwe ukuzomlwisa, kodwa yena wayesekwazi njalo wayesemsebenzisa ukuthi ebe lolwazi lokuthi oNcube baplana ukumenzana. Waphinda njalo wathi uSusan ulamanga ukuthi yena wayefunga ukubulala umntaka mongameli Emmerson Mnangagwa Emmerson Junior waphinda njalo wathi wonke okukhulunywa nguSusan khulunywa ngumfazi ozondileyo ozondele ukuthi waliwe njalo thina intatheli izindaba sesimsebenzisa ukuthi sibe sibhala ngayo yena uThemba Mliso amapholisa wona athi esembophile embopha kazanga akhulume ukuthi ambophelane kodwa athi esembophile edale bafika bathi bona bampophele ukuthi ubuthanise abantu abadlula 30 ngesikhathi uhulumende efake iziqondizo ze lockdown
lona udaba luka Susan Mtami lolu luhamba njani sizwa kuthiwa lamhlanje uke wavalelwa airport efuna ukusuka elizweni kukhona yini okuzwileyo ngalokho
ukuhlupa ngodaba lolu ukuthi ngabantu ababili abebethandana basebeyalana asakwazi thina ukuthi oleqiniso nguphi njengoba kungani la abantu bajikelana amadaka bayangcolisana uThemba Mliswa uthi uSusan yena usebenza lo Minister of State Security uOncube ukumngcolisa ngapha uSusan yena uThemba Mliswa usebenzisa imithi ukuzama ukuya phezulu kuze ezefike ukuba ngumongameli obefunga ukubulala obefunga ukwenza so ukuningi kakhulu akusazwisiseki esikuzwile esilo ukuthi uSusan namhla uke wabanjwa e-airport enomntanakhe wamiswa kwathiwa kufuze ebe yi-witness kwenye i-case asikazwisisi indaba yakhona ukuthi imi kanjani njalo mina angikezwa ukuthi ucine wahamba yini ubesithi ufuna ukuya fumbe eDubai angisazwanga ukuthi ucine wakwadlula yini
uLeo Munende intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kolunye udaba olufanayo sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhalekhukhwini ekamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi lelinye ikhosikazi elibikwa lichadile etshengisa ukuba ababili laba bayake beye emacansini. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lethule ingxoxo lapho uMohadi akhuluma khona lo mama osakhulayo obethwe ngelithi Chevron ukuthi ufuna ukuya ecansini laye ezwakala kulingxoxo elabantwana abancane. Lo ntombazana uthi kezwa kuhle kodwa uMohadi yena esithi ufuna ukuya ecansini laye nxa kuyukuthi usepholile. Ngomvulo kuvele enye njalo ingxoxo uMohadi exoxa ezamacansini lomunye njalo untombazana oyendileyo uAbigail Mumpande. Umhlabeleli wengoma zohlobo lwe-Zim Dancehall obedume kakhulu elizweni uSoul Jalove uphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko i-Liberation Hero ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngelanga induna uVezi Maduna Mafu esigaba seMathebeleland South incitshwe inhlonipho efanayo kumbe eyesizwe eyayicelwe isigaba seMathebeleland South esebandla leZANU-PF. Abanye esigabeni seMandebeleni basole inyathelo elithethwe nguhulumende ngoba uMafu ubesazakala njengomuntu ofanele isicoco seqhawe lesizwe njengoba walwela ilungelo labantu belizwe jikelele kusukela ngombuso wabelungu. USoul Jalove ubhubhe ngolwesibili njalo ubikwa ethethwe umkhuhlane wethukela. Yena ubehlabela ingoma ezingelani lokwenza lelungelo likaZulu kumbe inkululeko yabantu nje jikelele. Ukuphiwa kwakhe inhlonipho kutsho ukuthi uhulumende nguye ozahlawulela indleko zomngcwabo wakhe ngomgqibelo emangcwabeni eWarren Hills. Inhlonipho i-Liberation Hero eyesigaba ichiyene le-National Hero yona evame ukuphiwa abalwa impi yenkululeko ikakhulu abebandla leZANU-PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe losakhulayo olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni ukuze sizwe okuningi ngodaba lokuphiwa isicoco lesi okwenziwe uSoul Jalove.
Into eqakathekileyo eyokuthi uZulu kumele ahlale phansi ayikhangelisise ngoba ye uSoul Jalove uyadeserva ukuthi abe yihero njengoba wayengumuntu owayeyi-unifying factor njalo engowentanga yethu osakhulayo ngoba i-hero status yaseZimbabwe ivele kade ingamisonga kakuhle iphonge ukukhangela ama-old age wodwa nje silaba abaphilayo kathesi singathi ngamalifi heroes kanye lababhubhileyo singabathi ngamalifi heroes. So kuqakathekile ukuthi uZulu laye athave njengoba usojana vese declarewe i-national hero ngoba wayehlabela ingoma ezazibamba uZulu intanga abasakhulayo njalo ekwanisa ukubuthanisa abantu abaningi obokuthi even ama-politician babe sehluleka ukubuthanisa abantu abaningi kangako. So hayi into enhle kakhulu eyokuthi uhulumende ubone ukuqakathekile ukuthi bamenze i-national hero.
Njengomuntu okhanya ebethandwa kakhulu ngabanengi, ungathi ube lomthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo?
I-influence kaSoulja Love ibe inkulu kakhulu njalo ikhatha across the divide. Kade kungela abantanga abasakhulayo bodwa nje ayoba-influence, kanye nabadala kanye nabancane kanye nabaphakathi laphakathi, ngoba ingoma zakhe nemiculo yakhe yayibamba wonke uZulu, ibamba wonke umuntu. So influence yakhe yayikhatha across ama-age wonke, kusukisela kwabobaba kanye nelabo abasakhulayo. So ube iqakathekile njalo yi-role model in terms yezekucula ku-generation yethu, okuba kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sesilahlekelwe ngomunye owayelithalenta elokusebenzisa umculo ukuthi afake ama-message kuZulu, akhuluma eloZulu.
Ise singabona yini mhlawumbe ngelinye ilanga uhulumende senza okufanayo, mhlawumbe sipha umhlabeleli omkhulu inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, i-national hero?
Yes, sibili sekutshengisela ukuthi sesizabona abahlabeleli abaningi bephiwa inhlonitho yokuba ngama-national heroes, ngoba abantu abafanana nabo umuyo Oliver Mtukudzi vele babedeserve ukuthi badeclare ama-heroes, kanye nanaba babesenza ezoku-actor o-gringo siyakwazi ukuthi labo babedeserve ukuthi babe ngama-national heroes, ngoba ukuba yi-hero ayisondaba yokuthi walwa impi kuphela, uyabe uyi-hero kukhategori yakho omi kuyo. Kulama-hero ama-human rights, kube nama-hero ukucula, kube nama-heroes oku-actor, kube nama-hero ezinokusebenzela uZulu kanye nokubamba umphathi. So munye namunye uyabe eyi-hero kwi-department yakhe ayikuye. So sikusela kathi sibona ukuthi uhulumende usezaqakathekisa abezomculo abaculayo ababa ne-influence ukuthi nabo badeclare ukuthi babe ngama-national heroes.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare ngesizwe inzwisa yengoma kaSoulja Love.
Bye bye but no jawa, the goody, funny by the no jawa, moduri, so from the digitarwa, Argos Vijaga winner, acting him chart a man is dinner. Who understands him with you, China?
No one man is kindly as good to my Vela Mapandava, she and Nayo. Iphephandaba le-Chronicle lithi usibalukhulu webhanga le-Reserve umnumzana John Manguja wethule umbiko wakhe we-monetary policy lapho azise khona ukuthi sokuzaba le mali entsha i-$50 ebambeneyo, njalo uZulu sezavunyelwa ukuthatha imali efika inkulungwane ezimbili $2,000 ebhanga ngalanga linye. Iphephandaba le-Daily News lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 34,500 abetheswa icala lokwephulanya igoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ababotshwe ngolwesibili nje kuphela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Hello basakazi ba Studio 7, ngisithi ukulibonga ukuqala ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Njengoba lina abameli bethu, sina sisezihlahleni khonapha sizwakala ngamalizi kuphela, alisazi kodwa hey, hayi hayi, sesikhathele bantu benkosi, sesikhathele, sicela ukuthi ngicela umlayezo lo ufike khona le ku president weZimbabwe. Sesikhathele impela ngokuhlala egangeni. So kugela egangeni njengehloka. So ngantwa kumbeni asibo bantu asisakwazi ukuthi senze njani. Ngoba ilizwe lakithi hayi liyasiphika. Zebe kubuza abantu abangasifuniyo la kathesi lonke bangasifuni. Angisoze kukhuluma igama lami ngoba ngakhuluma igama lami ngadingeka. Mbulawe njengoba bebulala. Hayi sesikhathele, sesikhathele ikhuluma iqiniso. Sicela lingabameli bethu kwangapha amazilali afikise kibo labo bantu. Iqiniso sesikhathele. Ngikhuluma nje nisekuTswana kodwa ngisuka eZimbabwe. Lokuya ekhaya akuhambeki, imali abathesta ngazo zinkalakatha zezimali zokuthi yizo ezingakufikisa ekhaya. Abantu ekhaya basezindlini, lokhu ebengezelela ama-lockdown abo abaningi bantu. Sesikhathele, sicela lingenele bantu bakaNkulunkulu ngoba abantu bayafa. Abantu abafayo is too much eZimbabwe. Abanye badliwa zingwenya, abanye bathathwa ngamanzi, abanye babulawa ngabantu bechapha amabhoda. Abantu beZimbabwe abalameli. Sesikhathele, sesifuna ubuyele ekhaya. Manje siyazibuza ukuthi kubuyele kanjani kungahlalekile ekhaya, ngoba le gangeni lapha abatshana basasiboni njengabantu. Nginje nje ngingumhlabeleli basakazi bami, okokudala uba likhonapho lama laladami liyawezwa, kodwa phelela enhliziyweni yami, aphelela ezihlahleni. Le ngoma ezifika about u-40 something ngizihlala ngizibuka kuphela efonini, kodwa ngiyahlupheka. Ngile instrument full kit, kodwa uthi ngiyehlala ekhaya kuyangisinda. Ngizakwenzani? Ngaze ngenza amashow akubuyi bantu, ungayisiki ukuthi banizonda abalamali. Hhayi, sesikhathele bantu bakithi, ilizwe leliyana shuwa hhayi ababusi balo abalazwelo, kodwa hhayi uNkulunkulu uzababona. UNkulunkulu uzababona ngoba inyembezi zabantu sezigcwele imifula, bona behlaba bekhomba ngophakathi. Ngiyavalelisa, ngiyabonga.
Ye, linjani Studio 7? Mina ngikhulumayo ngumoya, ngikhuluma ngisetsholotsho. Ngifakile ama-audio amangu-2, angazi ukuthi liyakhitha uhlobo lomuntu ukuthi ukhulumani, ukhuluma ngayiphi indlela. Ngilethi umuntu engakukhuluma noma kuyini ofuna ukukhuluma. IBhayibheli isitshelile ukuba kuzaba yifuni ozothatha indawo ekuphileni kwesikhathi. Ikakhulu amazwe omhlaba politically, amazwe omhlaba economically, amazwe omhlaba social, amazwe ekhaya phenomenal. Konke nje okwenzakalayo emhlabeni sokutsheliwe ukuza kwenzakala akuhlekanga. Ingaze likuthule, ngilitshelile. Mebe ngifuna ukuvezele enye into elizifihla bethu lingazikhulumi yini, elizifihla ezenzakala emhlabeni. Ayisiki ukuthi lani Studio 7 ngicela kule radio Zimbabwe kalincono, hayi lalukhona lokufihlayo lwakutsheliwe abantu. Ye, abantu babona ngani la konke liyakukhuluma? Cela ukuthi-ke nxa ukuthi liyakukhuluma konke lokukhuluma, cela kube lisitshele ukuthi owabhomba i-Oklahoma mbani, owabhomba i-trade center mbani. So laphana kule propaganda eyakhulunywayo laphana. So kuningi okwenzakalayo ukuthi ungakhuluma iqiniso uyalahlekelwa umsebenzi. Asik ukuthi Studio 7 ikhuluma iqiniso ngazo zonke izikhathi, hayi. So mina ngilethile umbono ukuthi ngilitshengise okunye okucathile elakukhulumiye ukuthi ikakhulu ngo-president we-America u-Donald Trump, ukuthi yindaba okhe ngafuni ukuphume wathi ama-election was rigged. Mina ngiyavuma ama-election was rigged, la kuye ama-election was rigged. So-ke ngiyavuma ukuthi ama-election a-rigged osibili, ngiyakuvuma lokho. So ngesizathu esithile ukuthi yena kasasihambanga indlela leyo ama-masters akhe wayefuna ehambe ngayo, wameza kwenzela bamrigela-ke bamkhupha-ke yangangeni i-second term. So-ke hhayi akulankinga noma ningabalanga, naso-ke indaba uNkulunkulu ukuthi i-America yiyo ezabusa umhlaba wonke, noma siyakufuna noma sesikufuna, yezabusa umhlaba wonke ucinile. Hhayi mina ngumoyo ngake ngizitho ibizwe lami ukuthi ngubani, kodwa kumangalisayo lonke bantu bakithi kukhanya ilalela izinto ezivela emakhiweni, isihlandela iziqondiso ezivela emakhiweni. Njani nxa kuliqinisa ukuthi i-AIDS yayenziwa amakhiwa ukuthi kubulala abantu abamnyama, i-corona-ke iyenziwe ngubani? Njengoba kuyacaca lapho ukuthi i-corona yaqala e-China, khanya ngani i-corona layo yenziwe i-army yase-South Korea. So-ke kulethuba elikhulu ukuba kukhona umdlalo odlalwayo ukhona umdlalo odlalayo bengayenza njalo into ezibehlulayo amakhiwa bese befuqela thina bese benza into ebehlulayo amakhiwa sebefuqela bese besola umuntu ukuthi bahlalise umuntu wonke ekhaya njani abasekele sife ngoba bakwenzile vele injongo yabo ngeyani basekele sife ngikhuluma lana istudio 7 lingazangani kalifundanga nalikwazi liyakwazi ukuthi kule prophet esebhayibhelini esikhuluma ngezinto ezinjalo yini ngoba mvule phembe phongulupukufika lonke litshekela one ndawo likhala political side kalikhangela ukuthi unkulunkulu uthini ngesiphetho somhlaba upresident weamerika indaba egesalele esikhundleni asikho ukuthi egesalele esikhundleni ke fuba upresident owokuqala phambi uhulumende owokuqala ozabusa umhlaba wonke wokho kwalisitsheli injongo yecorona ukuthi kwenziwe i-one government ezabusa umhlaba wonke kube le currency eyodwa kube le church eyodwa kube le mali eyodwa kube lohulumende oyedwa so yinjongo bona udonald trump egesale ngamala lokho ukuthi labajournalist anjani labascientist anjani labodokotela be-afrika banaledokotela basemakhiweni njani kabanelitilifundeni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika izigidi zabantu besigaba seTexas phakathi kwengozi ebangelwe ngungqwaqwane ongakaze ubonakale odabule impompi zamanzi wawisa lamagetsi wabulala abantu abedlula amathumi ababili bebulawa ngumqando isigaba sonke esilingana lelizwe leZimbabwe siphakathi kwalolu dubo abanye sebesuke ezindlini zabo ngoba amanzi esegeleza ezindlini ngenxa yempompi ezidabuke ngoba amanzi abesengama ice athi lapho encibilika adabula impompi zamanzi lesi sigaba sesiphiwe isimo sengozi state of disaster ngesingisi sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonale eTexas umnumzana Rafael Mthombeni
yebo bakandi hayi umumo wamakhaza mubi sibili kakhulu lapha eTexas kukhanya ngathi bathi laba bahlala lapha akukaze kube khona okunjengalokhu angithi kwesesikhathi kuya kube lula nxa kuyikuthi esinye isigaba sitshayiwe esinye sisale kodwa kathesi kuhle kwatshaya isteti sonke kusukela phezulu khonale kubo El Paso kuze phutsha ngapha ngaphansi e-Houston e-Galveston so ke kuthi ke kunjalo kungasiso snow esincinyane ngoma areas kusukela khonapho ku 5 inches to 8 inches kusiya ku 10 kusiya kuphezulu inqumbi yomqando makhaza lawo yikho ke okwenza kukhanye kusiba zima ukuthi kusebenzeke ungakhangela nxa sekugodole kwabanjalo uvele khona kuqale ngomqando phambili kwangathi kuyaqanda kwangathi kuyakhifiza sesisithi siyabuya ke isinow lesi asisancibili sesizihlalela phezulu lapha kutsho ukuthi khona isteti sonke kumbuse edorobheni kumbuse emakhaya kugodole kakhulu okwenze ukuthi nxa kugodola kunjalo bese kubuya kucitha amagetsi ngoba amagetsi lawo azethwele intaba zesnow amanye sesiwa amanye sefreezer lawo segodola ngoba lapha eTexas kuvele khona kakugodoli nxa kungagodoli bese kugodola kusuka kugabhele amagetsi yikho okwenzakele
kathi vele bathi kuyini okubangele ukuthi kube lo dubo lona lolo
okwenzakeleyo ukuthi yikho khonokho ukuthi amagetsi ngaloko okwesilungu abathi asuke aba overwhelmed agajelwa ngoba yiloo lalo umuntu efuna ukuthi athole ukutshisisa indlu yakhe then amagetsi asesiwa lokho ekhaya esitshela ukuthi asewile abesesiwa amagetsi esehluleka ukuthi anelise izindlu zonke ngasikhathi sinye ama-companies wonke ngasikhathi sinye yikho okwenza ukuthi kubonakale lapha eTexas kusiba lo mqando omkhulu onjalo
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwakhe namhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokungabi lolwazi olufaneleyo ngamajekiseni okwenqabela igciwane le-coronavirus untombazana wayethandana lelunga ledale lephalamende umnumzana Themba Mliswa izolo uvinjwe ukusuka elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu yilakho ukuzilalela ekulenjini ku-www.voandebele.com.